abantu bayafa, abantu abangalathala, ama-Israelite namaPalestine. Kuyinto ebuhlungu engikhona ukuthi izizwe ezithi zinezabantu abakhonzayo uma sezichitha igazi, ikanti abantu bebeyahlala phansi bexoxisane bedinga indlela yokuthi kungalungisiswa njani. Njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi. Kudazi ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana, anti bangomakhelwane, singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi kwangibona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonithwane.
Indaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi esinje kungaphathiswa njani ukuthi amalungelo abantu aqhubekele phambili elondolozwa laloba kulokulwisana?
Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uhlezi uthule ugoce izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akulagazi lomuntu, ingabe umhlobo bani, ingabe ulenkolo bani okuzeli chitheke. Mbona ngazathi izizwe ezinye namanye amazwe uzothi ngabe bakhuthaza idayalogu, i-United Nations ngabe iyangenela imese lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Yes, ikhangele ele Zimbabwe ebelithengiselana le Israel. Siyabona lapha ukuthi iZimbabwe iyabithumela abantu besiyafunda ezokulima khona ngale, kwesinye isikhathi ithenga imitshina yokuthelezela lokunye. Lokhu ubona ukuthi kuza kwenza njani, kuza kuletha ubunzima obunganani eZimbabwe?
IZimbabwe lilizwe lisebunzimeni. Ilizwe elisebunzimeni ikakhulu abantu, uningi lwabantu khona ukuthengiselana kweZimbabwe le-Israel yebo bekujabulisa labo abanolutho abalutshwane abaphezulu abanezihlalo abazi-abhuzayo ezobukhokheli labo sebezadubeka, and bona uma bedubeka udubula khona lusisela emuntwini ophansi ongumyanga osemakhaya lapha nalapha.
Umbono wenu ngokungaphathisi ukuthi kuqedwe limpi kungenziwa njani?
Kangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela nenhlanganiso ezijiyeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa ezilungiswa ngamaphisi ekhulumisa.